Lapho sivakashele kulesi sivande bekuthule kuthe cwaka, kungelalo yedwa umuntu emahofisini kumbe emasimini. Igoyi uqheleza irrigation scheme sile minyaka phose emibili ingasebenzi ngenxa yokuthi abalimi behluleka ukubhadala isikwelede samagesi esedlula amadola zinkulungwane ezingama-40 41,000. Kutho omunye wabalimi.
Sazovula kwe-Command Agriculture sasekuthiwa ngumaflat izizini zezimfu lapho ngikuyisuthile.
Impompi zamanzi sezibolile okusho ukuthi kuzafuneka ezinye lapho lesi sivande sokumele sisungulwe kakutsha. Imuli ezedlula amakhulu ezeguyu kanye nechelesa beziphila kulindawo ngokulima kodwa zicine ukulima ngomnyaka 2016 phansi kohlelo lwe-Command Agriculture. Umnumzana Edgar Ncube osakhulayo uthi kuyadanisa ukuthi lindawo yokulima ngokuthelezela kayisebenzi ngesikhathi iningi labasakhulayo bengelamsebenzi.
Kubuhlungu kakhulu especially nxa sikhangele thina kubontanga. Ngingasaba lontanga bodwa but nezakhamizi jikelele nje ezihlala zichacelane le ndawo yona le. Ontanga kakhulukazi bekuyi-opportunity ukuthi aluba iyasebenza ontanga bekungabantu bokuthi bathole amathuba emsebenzi, bakwanise ukuzilimela, bakwanise ukwenza lokhu lalokhuyana. And izakhamizi zikwaniselazi ukuthi zithole inzuzo ezakusiza imuli, siza izifuyo. Siyafisa ukuthi ngabe kule ndlela engenziwa. Manje-ke uhulumende wethu lowo ngane kasinanzelela akakwazi ukuthi sile ndawo ezifana lapho chelesi ezimele ukuthi ngaziyasebenza zichathise uzulu.
Umnumzana Ngabutho Ndlovu eManama ngomunye walabo abalesifiso sokulima ngokuthelezela kodwa uthi uyehluleka ngoba lungekho usizo olusuka kuhulumende lokuncedisa labo abalesifiso sokulima.
Ukulima uthelezela khona yikho sokungathi kubambe ilizwe ngokubana imisebenzi kayisatholakala. Ukuthi uziphilise sokumele uphande umhlabathi, yikho lapho kulomnotho wethu thina. Ngoba kulakho ukulima umnyaka uqala uze uyephela. Ulima uthintanisa izilimo. Ngoba ungalima ukhangele phezulu sithi izulu esikhathini esiningi kalini ngemfanelo, siba sendlaleni enkulu ngenxa yokukhangelela isihlupho esilalo ukuthi izandla zifitshane. Kasenelisi ukuthi sithole izinto zokuthi silime okupheleleyo.
Ekhuluma ensukwini ezedluleyo umphathi ntambo obona ngezokulima umnumzana Perence Fury uthe uhulumente uzavuthelela izivande zokulima ngokuthelezela elizweni lonke jikelele. Okungasebenzi kwegoyi chelesa irrigation scheme lokhu kuze ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa etshele umanyano we-United Nations General Assembly uthi uhulumende wakhe uzathuthukisa ezomnotho wakuleli ngokugxila kwezokulima. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGuyu eGwanda ngingu-Albert Ncube.